siyabonga ijonga lichona njani mthwakazo muhle siyalambulela ku studio 7 ngomvulo mhlaka 9 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
sikhona nje namuhla kusukela ngo 12 akusethiwa yi-Africa industry sekuthiwa yidamara sikhumbula nje udamara lokhaye kuyenza sithe nje amaflag ethu awezimbabwe sitshengisela ukuthi hhayi sokwanile sesidilingo uhulumende le wasezimbabwe
Amapolisa eHarare abopha umnumzana Patterson Tsamara lomfundisi uPatrick Mugadza betshengisela eAfrica Unity Square phezu kokunyamalala kukaItai Tsamara.
Imali yaphiwa ayiqedi isiperiti sonke ikathana kakhulu ngoba laba sikhuluma nge-15 man isebenzi ngabantu imali leyo ikathana kakhulu ayineki ayikwazi.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezikhalale umsebenzi kunyanga ezimbili ezedluleyo zithi ingamanga imbiko ethi sezitholile iholo lazo. Kwezemidlalo iqembu leCapes United yilo eselikhokhela kungalane yeCastle Lager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Amapolisa eHarare namhla abophe umnumzana Patterson Tsamara lomfundisi uPatrick Mugadza ngesikhathi betshengisela eAfrica Unity Square phezu kokunyamalala kukaItai Tsamara. UPatterson ngumna wakhe kaItai. UMugadza loPatterson bebebuthene labanye abalwela amalungelo oluntu bekhulekela uTsamara. Njalo benanza umnyaka owodwa lenyanga ezimbili enyamalele. Ababili laba bakhululwe bengediswa ngacala. Sixhume omunye obekhona kumbuthano lo umnumzana Charles Nyoni wachazisa okwenzakeleyo.
Sikhona nje namuhla kusukela ngo 12 akusethiwa yi-Africa industry sekuthiwa yidamara sikhumbula nje udamara lokhaye kuyenza sithe nje amaflag ethu awezimbabwe sitshengisela ukuthi hhayi sokwanile sesidilingo uhulumende le wasezimbabwe besizihlabelela ingoma zethu nje njengabantwana bezimbabwe abathanda ilizwe labo abathanda ukuthula silo bishop wethu obishop Magaya sifundwenza umthandazo kwasekubuya nje lawo amapholisa okuthiwa ngawe riot le-reaction unit yalapha ezimbabwe bezosixotha edlamara park ukuthi siphume
abalitshayanga yini
bebesethisela nje ukuthi funa ukusitshengisela ukuthi bafuna ukusitshaya kodwa akula othayiweyo nje udamara Patterson nguye abambambileyo ebrook wabamdonsa ngenkani besiya laye esithithi samapholisa esiku-First Street salandela nje lathi sihlabela sathi sifika lapho bakhanya kugcwala abantwana bezimbabwe kwasekubuya imoto abamthatha bamfake emoteni basebesifika siya laye eCentral sasesibonela amaloyal.
Sokwedlule umnyaka lenyanga ezimbili uItai Tsamara enyamalele elisa lethemba yini ukuthi uyaphila lapha khona?
Ithemba sinalo ukuthi lapha khona uItai Tsamara ulokhu esaphila. Ithemba kasilalahli ngoba asilazinto sakhe esisibonileyo kumbe amathambo akhe lapho esiwabonileyo kusingabona ukuthi sasekho senyamalele. So ithemba silokhu esilalo ngoba ithemba yinto nje esilayo esilondoloza ukuthi sesilokhu sibuyela kuTsamara kesi uhulumende walapho ezibabhe ukuthi kamnede bethu uItai Tsamara.
Umnumzana Charles Nyoni ngomunye wababuthane eAfrica Unity Square namhla bekhulekela uItai Tsamara yena oselomnyaka owodwa lenyanga ezimbili ethunjiwe njalo kungazakali ukuthi ungaphi.
kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection kusasa sikhangela ukulahlekelwa kweZimbabwe ngabasakhulayo abaphuma elizweni besiyafunda lokusebenza kwamanye amazwe.
Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTate Ndagumbo. Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezikhalale umsebenzi kunyanga ezimbili ezedluleyo zikhonona ngokungaholiswa okomnyaka lengxenye zithi ungamanga umbiko kahulumende othi sezitholile iholo lazo. Umphathintambo kahulumende obona ngezokuhambisa umnumzana Joram Gumbo uthi uhulumende usanda ukunika inkampani kaloliwe imali eyizigidi ezintathu zamadola i-$3 million ukuthi iholise izisebenzi njalo wazikhuthaza ukuthi zibuyele emsebenzini. Kodwa umnumzana Kenneth Nemachena unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Workers Union uthi imali le yenela iholo lezisebenzi elenyanga eyodwa kuphela.
Kunye nominita ukuthi khona izisebenzi zereziphiwe imali thina asilalwazi la ngoba kaphesi into esikwazi kuphela ukuthi khona i-railway iviki ephelileyo ngesine ibhadale izisebenzi zayo imali abathi bona ikhushile. Thina sahamba kwi-Human Resources Manager uyombuza ukuthi ngathi imali leyi ngeyani ngoba sasingakwazi ukuthi khona imali leyi ngeyani. Ngathi bona imali leyi ngeyekhushini ukuthi abantu bakwanise bayenele ekuhambeni sengenzini bayenele ukuthenga okuya.
Imali le yona kuyukuthi yaphiwa ngempela ikhampani kaloliwe ibiza yenela yini?
Hayi ayiqedi imali yaphiwa ayiqedi isikweletu sonke ikhathana kakhulu. Ngoba laba sikhuluma nge-15 months izisebenzi zingabhadali. Imali le ikatshana kakhulu ayineki ayikhwazi. Singazi nxa kuleyinye imali eyaphiwa uloliwe ezingakabe kwazi la. But thina imali esiyibale ephepheni ukuthi khona 3 million hayi ikatshana kakhulu.
Kuyini okwenzakala kathesi?
Okathesi ezinye izisebenzi ziyabuyela emsebenzini abanye ababuyeli emsebenzini. Into yokuqala lapha kumele ngizekwazi ukuthi khona izisebenzi zihamba kakhulu industrial training nale izisebenzi azanga zasentauta ku-leadership. Izisebenzi thina lapha ezi-leaders saphola umuzwa ukuthi khona abantu abasekho emsebenzini ngoba ngabeke ukuthi khona babuya thithi yithi esasifanele ukuthi khona sibhale incwadi sitshele i-strike ngendaba ye-strike. But into le yaphola izisebenzi zaphola kuyekele ukusebenza sifondeni wathi.
Lo ngumnumzana Kenneth Nemachena unobhala jikelele wenye yenhlanganiso ezimele amalungelo ezisebenzi zikaloliwe iZimbabwe Amalgamated Workers Union obekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Idale lePhalamende namhla libuzisise abantu abangamachumi amabili lambili abadinga ukuba ngamalunga ekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Ikomishini le idinga ukugcwalisa izikhenxe eziyisithupha ezisele zingelabantu ngemva kokuba osikomichi ababekhona besukile ngoba isikhathi sabo sesanele. Abadinga lo msebenzi bagoqela abake babangosikomichi abathi unkosikazi Joyce Kazembe, uPheti Makoni, uFadzai Nandara, uCharity Manyeruke, uNgoni Kundizora, uTeresa Mugadza, uMnumzana Daniel Chigaru, uBishop Richard Gandia, uMnumzana Samuel Khatebe labanye. Ilunga lebandla lePeople's Democratic Party, uMnumzana Edwin Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi bafuna iZEC ibe lugatsha olulesithunzi oluqhuba ukhetho lungathathi hlangothi.
Thina njengebandla lePeople's Democratic Party sikhangelele ukuthi inhlanganiso yeZEC ekhangelele zokhetho elizweni ibe yinhlanganiso ezimele yodwa engangenelwa nguhulumende ekwenzeni kwayo, engangenelwa libandla leZANU-PF ekwenzeni kwalo. Futhi kamalungayo kube ngabantu abazakalayo emphakathini ukuthi ngabantu abaqondileyo nta, hathi abantu-ke abalokhetha uhlangothi lwezombusazwe. Ukhetho yama-commissioners kukhangele ukuthi kusociety ngabantu abanjani, ikakhulu besikhangele abama-churchi laba labanye izifundiswa kube yibo abantu abazakhokhela lelo qembu ngokokuqala lokho. Okwesibili, bese bezikhethela-ke bona baziqhatshele isekretariate abazasebenza layo. Ngoba sinamzela ukuthi isekretariate ekhona kathesi ngabantu abaku-security kahulumende, ngamasota, ngamapholisa, ngama-CIO, yibo-ke abasebenza ku-ZEC. Bese kusithi-ke abakwenzayo bathatha ama-instructions from-ke i-government kumbe iZANU-PF, kabasalaleli-ke khonokho abakuphiwa ngama-commissioners. Ama-commissioners singathi-ke ngama-figurehead kuphela, kodwa-ke abala-decision. Yikho-ke sifisa-ke thina ibandla leZEC-ke lizimele kube yinhlanganiso emeyodwa elabantu abathembakeleyo, baziqhathele isekretariati basebenze bakhangele ngezokhetho, hatshi ukukhangela-ke kwebandla leZANU-PF kumbe kukahulumeni.
Emsebenzini wayo lapha kumalungiselelo okhetho, kuyini elifuna iZEC ikwenze ngaphambilini kuka-2018?
Sikhangelele ukuthi kumele kube ne-registration yabantu, abantu benelise ukuthi babhalise ukuthi bafuna ukuvota, ngoba sinanzelela ngesikhathi esedlulileyo ukubhaliswa kwabantu bekungakuhlanga. Lokusithi laba abathwala-ke ngamabhasi la ama-rolling iZANU-PF be-rejista, yiba bafika ba-rejiste masinya. Lowo obuye ezo-rejista engazakali iyathwalise nzima-ke, ya-fastrate-ke, kufunakale lokhu lalokhu lalokhu, agcine obuyele engarejistanga. Yikho sithi-ke abakhulule-ke abantu barejiste okukhululekileyo, kungadimandwa lutho. Umuntu obuya ezovolontiya ukuthi ufuna ukuba ngumkhethi walapha elizweni leZimbabwe avunyelwe-ke abhalise-ke abe ngumkhethi.
UMnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla lePeople's Democratic Party sixoxela ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ezidabuka eGwanda leBed Bridge sezikhuthaze osowabo abasemazweni ukuthi badinge indlela zokuphatheka kuntuthuko yendawo abavela kuzo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ukuntengantenga kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ubunzima obukhulu empilweni zabantu abadala labancane. Lesi siswe sizathu esikhulu esenze izalwane zeZimbabwe ezingamachumi amathathu lasitshiyagalombili 38 ezidabuka eGwanda leBraybridge zisukume zibumbe inhlanganiso yeVeso. Linhlanganiso isikhethe izikole ezinhlanu kulezi ndawo zombili lapho elungiselela ukuyaphathisa ngezingwalo, izicathulo lokunye okudingakalayo ezifundweni eziqakathekileyo njengeMaths leScience. Unkosikazi Sinqobile Mululi unobhala wale inhlanganiso.
Siye sabheka sabona ukuthi kulabanye abantwana kwezinye izindawo nakwamanye amazwe abahluphekayo ukundlulelela, abayehluleka ukuqhubekela phambili ngezifundo, hhayi ngoba bengazi kodwa ngendaba yokuthi abanakho okokufunda o abazali abayenelisi.
Uthi kulolu hlelo basebenza ngokukhulumisana lamakhansela abezemfundo ababalisi lezinduna.
Sinethemba lokuthi kuzoqoqozela izingane ukuthakazelela imfundo, kwenze nabazali babe nomfutho wokuthi ingane kumele yenzelwe ibe namalungiselelo. sinethemba lokuthi nabe nabafundisayo esikolo ababalisi bazoba naloyo mdlandla mabe bebona ukuthi kunabanye abantu abakhathalela ingane abazifundisayo.
Lihlanganiso esizipheko siyaphela nalinyanga ukuthi ibe isiqoqe ingwalo zokubhalela ezifika inkulungwane izicathulo ezenela abantwana abangamajuma amahlanu impahla esetshenziswa ngamantombazana nxa esesikhathini lokunye. Elinye ilunga lalenhlanganiso umnumzana Gift Mguni odabuka emanyane eMhalipe eGwanda uthi indlala ubuyanga ukusilela komsebenzi lokusilela kwentuthuko kulindawo yizwe ezinye zezizathu ezenze ukuthi basukume balethe intuthuko ezigabeni zabo.
Asithandi ukuthi iy'ngane zethu nezizukulu zethu zibe kuleyo or kuleso simo esakhula ngaso. Sizama ukuthi kube nentuthuko, kungakhanyi kumntwana omunye nomunye okungani uselele emuva, yena enalo ikhono lokuqhubeka ngesifundo sithi sivale la kuvaleka khona.
Le yinto egcizelelwa ngomunye wabo umnumzana Jonathan Mbedzi odabuka eMpande ezezane eBedbridge. Umbedzi uthi njengenhlanganiso banxusa ezalwane zeZimbabwe zonke ezisemazweni ukuthi zidinge indlela ezijeneyo zokuleta intuthuko lenguquko endaweni abadabuka kuzo.
Sibona ime kahle kusasa ngoba kubenzima eqaleni ukuthi sihlangane nabanye abantu, it was a little bit hard ukuthi sihlangane nabo, kodwa into egcine yenzakala sagcina sihlangane nabanye abanye South Africans who are helping us very much ukuthi nathi sithole something to help back home. Themba nabanye abantu nje bangasijoyina nathi ukuthi sizame ukusiza ilizwe lakithi.
Inhlanganiso yeveso iphakathi njalo kokuxhasa inhlelo zamasiko ezemidlalo kanye lokuxhasa imuli zabayanga nxa zifelwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Ipanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi kalizange liphe imvumo abaqondisi benkampani ye-Insco Africa ukuthi bavule amabhuku okugcina imali phandle kwelizwe okuvezwe sobala zingwalo zamagqwetha ePanama. Abe-Insco bathi akulamthetho abawephulayo ngokuvula lawa ma-accounts. Abaqondisi be-Insco abakhona kulezi ngwalo babalisa uZinona Okudonaris loMichael Fowler abasebenzisa amagqwetha aweMossack Fonseca. Lolu ngolunye lwendaba ezilotshwa zintatheli zindaba ezizingcwethi kwezokucubungula eze-International Consortium of Investigative Journalists zisebenzelana le-VOA Zimbabwe. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeya olenkulumo etshekileyo wakwele Philippines ubikwa ekhokhela ngamavoti kukhetho lokudinga umongameli oloqhutshwa lamhlanje. Impumela yalolu khetho esikhona iveza ukuthi umeya Rodrigo Duterte ukhokhela ngamavoti aphethwe kabili kulaka mnumzana Maroxas yena ancintisana laye. Iziphathamandla zakwele Canada zithi umlilo wendle oqhamuke kulelo lizwe kuviki edluleyo ususibanga neno. Umlilo lo oqhamuke esigabeni se-Alberta ngentshonalanga yele Canada wadala umonakalo omkhulu. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukufundisa kanye lokwengezwa kwenani labongi abagxile ekubelethiseni endaweni zonke zelizwe kulako ukuphatisa ukwehlisa inani labo mama abalahlekelwa impilo engozini izokubeletha. Kubika uNothando Sibanda.
Lingxoxo iphathwe lapho umhlaba unanza ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wabongi ababelethisayo. Zinhlanganiso ezichiyeneyo ezithi kumele bananzwe njalo baholiswe ngendlela ethe xaxa ngenxa yomsebenzi abawuphathayo ikakhulu endaweni ezikhatshana okusetshenzwa kumumo onzima. Umongikazi uNkosikazi Thando Nuku uthi uhulumente uyaqhakathekisa ukufundiswa kwabongi bokubelethisa ukwenqabela udubo olwaziwa ngokuthi 3 delays, ukuphuza ukuthatha isinqumo sokuya esibhedlela, ukuphuza ukuya esibhedlela lapho isinqumo sesithethwe, kanye lokuphuza ukuthola uncedo lapho ozithweleyo esefike esibhedlela.
Then angafika ngale sibhedlela futhi kwakungela ama-trained midwives ama-clinic samani. So even to get that service, so the 3 delayed came in. Ukhona ngale khaya la le sibhedlela la umama, and all the 3 now we're working together in that matter.
Udokotela Nkazimulo Chuma okhangela ukubeletha kwabomama uthi izindlu zokulindela lazo seziguqule impilo zabomama, zehlisa kakhulu lenani labesifazana elifa libeletha ngoba iningi belibulawa ngumango okumele luhambe lapho kungaba kubise lihelelwa.
So khona kuyana ukuthi umuntu uyaphuza ukuthola ukudinga usizwa, nti kuyangezelelwa ukuthi umuntu uyabe ekhatshana lesibhedlela. Sengacabanga ekhatshana ekhaya ukuthi kathesi okumele ngesibhedlela, kodwa engxa umgwaqo oseduze ukhatshana kumele edinga inqola efika emgwaqweni. Engafika emgwaqweni amabhasi amekhaya amanye kayidlula insuku zonke, uzalinda isikhathi eside ukuthi azathola ibhasi. Ibhasi lela nxa isithe yatholakala umgwaqo kawuright kaye so zihambe masinye efika esibhedlela. So ngendlela yona leyo kutho ukuthi umama lowo sokungenzeka ukuthi afe phakathi lapha engakafiki esibhedlela.
Udokotela Chuma uthi zikhona izizathu ezithile ezilokhu zisenqabela abesifazana ukuyabelethela esibhedlela lanxa kuyabe kulabongi abafundele umsebenzi.
Kusananzelela ukuthi kulezinye izinto esingathi ngesikhiwa zi-beyond our control. Okunye kuyabe kungama-family issues. Singakhangela umama ohlala yedwa ongeyokhangela abantwana bakhe. Kuba nzima kuyo ukuthi abuye ezohlala e-mother's waiting home ngoba uyabe ekhangele ukuthi abantu abakhe bazasala begcina mbani. So ezinye izizathu esingabe sizithola yizo ezinjengazona lezo.
Inkokheli yomdabu emangweni wejotsholo umnumzana Mika Nkiwane uthi abongi ababelethisayo bayabadinga labo emangweni wabo lapho abesifazana abaqhubeka belahlekelwa imphefumulo lensane ngenxa yokuswela uncedo eduzane.
Udubo lolu nxa silunanzelela esigabeni sakithi luvamile ikakhulu kubomama asebekhulile mba abantwana abancane. Abaningi bagcina bebelethela emakhaya, bebelethele emakhaya bese beswela uncedo lwezibhedlela oluqakathekileyo kumama ozithweleyo osebeletha. Ngoba isibhedlela siyazi ukubana umama obelethayo uphathwa njani, ugcinwa njani. So laba bantu abagcina bebelethela emakhaya kugcina siba lengozi eziningi ezibehlelayo.
Unkosikazi Sipho Dube owedandanda eLupane obelindele ukubeletha eSt Luke's uthi abongi ababelethisayo bakhona kulesi sibhedlela njalo sebayakhelwa izindlu ezintsha zokulindela ezilesithunzi lapho umuntu enelisa ukuhlala agcine le mpahla yakhe abuyelayo kuhle okukhuthaza omama ukuza esibhedlela bengela wesaba.
Ngiye ngabuya lapha ngo-2004 ngizobeletha umntana wami wokuqala. So bekulamadomu angu-4 kuphela. Besilala singu-100 phakathi. Besilala ngomhlubulo omunye. Besithi sichibilika sonke kanye kanye ngoba besingela ndawo yokuthi sichibilike. Kodwa kwanamhlanje ngithe ngiyafika emadumbeni ngafika ngabhayiza. Ngaswela ukuthi kade emadumbeni sokungaphi. Ngalokhu siyayibonga i-EU ngesisekele ngaso.
EZimbabwe linanze ilanga le-International Day ngeviki ephelileyo lapho umphathintambo wezempilakahle uDr David Pararenyathwa ayethekele indawo ezichiyeneyo lapho okubelethela omama okugoqela isibhedlela esikhulu sempilo koBulawayo. Ingcithi zithi lapho kunanzwa leli langa abezempilakahle kumele baphathe njalo imihlangano lezakhamizi njalo nje ukuze zikhuthazwe ngokuqakatheka kokuyabelethela esibhedlela. Ugatsha lwezempilakahle solwasungula indawo zokufundisela abongi ababelethisayo ezigabeni zonke zelizwe okugoqela impilo, United Bulawayo Hospitals, iGwanda Provincial Hospital kanye leSt Luke's ezigabeni zeMandebeleni. ngimele iStudio 7 ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leCapes United yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo kusigaba seKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leCapes United lemiklomelo elishumi lantathu ngemva kokunqoba iqembu elisemsileni wengalane leBotha Strikers nge-1 kanya ngesonto. Kundawo yesibili kule qembu leFC Platinum lona elibe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Harare City ngomgqibelo, njalo lilemiklomelo elingene leCapes United kodwa likundawo yesibili ngoba lihlohle amagoli yamalutshwane kulalawo ahlohlwe ngabafana bemakepekepe. Iqembu le-Islanders lihlezi kundawo yesithathu ngemva kokunqoba eleChapungu nge-1 kanyanga esonto, njalo lile miklomelo elitshumi. Ukapteni weqembu leBhoso uFelix Chindungwe uthi ukudonsa kanye kanye yikho okudale ukuba benqobe iqembu leChapungu.
Uqaphele ukuthi sisebenzele siyi-team yabona ukuthi igame iqalisa
ngaphansi kweqembu leBhoso kulamaqembu amabili athi eleHowmind leZBC Kariba wona ale miklomelo yithoba minembili. Iqembu leHowmind linqotshwe okwakuqala kumidlalo yalonyaka lapho litshaywa ngeLemutare City Rovers nge-1 kanyanga esonto, wathi ngosuku olufanayo eleZBC Kariba libe ngutshiki lobhanqa 2-2 leTriangle. Iqembu leHarare City likundawo yesikhombisa lile miklomelo yesikhombisa okulinani elilingana leli lamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo athi elengezi Platinum kanye lele Chicken Inn. Abafana bengezi bachaya becholotsho nge-2 kanyanga omgqibelo enkundleni yeWhite City, kwathi ngosuku olufanayo abe-Chicken Inn badliwe ngabebulawayo City nge-1 kanyanga enkundleni yeLuveve. Iqembu leBulawayo City likundawo yeshumi lile miklomelo yesithupha okulinani eliphethwe liqembu elikundawo yeshumi lanye leMutare City. Kundawo yeshumi lambili kutholakala iqembu leDynamos lona elile miklomelo yemihlanu, njalo ngaphansi kwalo kulamaqembu amathathu ale miklomelo yemine, njalo lawa ngabalisa eleChapungu, eleCholocho kanye leleWange. Abafana beBotha Strikers yibo abajeke ingalane bengela ngitsho lowodwa umhlomelo. Kusenjalo umqeqeshi womutsha weqembu leChicken Inn ukhangelele ukwethulwa kuZulu kungakafiki olwesihlanu lapho iqembu leli lizadibana khona leleTriangle enkundleni yeLuveve. Abazi ngokwenzakala kuqembu leGamecocks bathi inkokheli yaleli qembu ifuna lomqeqeshi yahle yaqale ukubambisana lomqeqeshi ozatshiya umsebenzi uJoey Antipas ukuze yahle yajwayelane labadlali. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ingoma ka Brenda Fassie othe noma kanjani simkhumbula lamhlanje. UBrenda Fassie wapubhango 2004 ngosuku lwanamhlanje, njalo ufikisa iminyaka elithumi lambili lamhlanje etshonile. Sithi lala ngokuthula mabrr. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela ukubotshwa kwabantu mahlayana olivalelisayo muntu ngamilinkomo. Lila.